isiphathamandla senkampani ye-Alpha Media Holdings edinda iphephandaba le-The Zimbabwe Independent umnumzana Rafael Khumalo uthi uMuleya loGagare babotshwe lamhlanje lapho bezinikeza emapholiseni ngemva kokuba ebabizile izolo.
Yesterday we had a visit from an assistant inspector Mujirwa who came to our offices on two occasions informing our HR manager that he required Owen Gagare, who wrote the story, the reporter, Dumisani Mleya, the editor, and the company representative, to present themselves at the police station this morning. And following that that instruction from the police, our company legal counsel, Ngobile Ndlovu, accompanied the two individuals I have mentioned to the police, that's Harare Central Police Station Law and Order Section, and they were told they were under arrest, including the company representative, for contravening Section 31A.3 of the Criminal Law Codification for basically publishing falsehoods or publishing information that would be prejudicial to the state.
Isikhulumeli samapholisa uNkosikazi Cherry Jaramba uthi intatheli izindaba lezi zethezwa umlando wokuloba amanga zisephula umthetho we-Criminal Law Codification Reform Act edabeni oluphume kuphephandaba labo ngeviki edluleyo. Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba eZimbabwe Union of Journalists Zuji uFoster Dongozi usole kakhulu ukubotshwa kwababili laba esithi lokhu kuyayangisa kakhulu ikakhulu ilizwe lisanda kusuka ekunanzeni ilanga lokusebenza kwentatheli izindaba zikhululekile ele World Press Freedom Day.
Akulanto emangalisayo ngalokho ngesehlakalo salamuhla. Angithi ke sihlala sikukhuluma ukuthi nxa umsaho usuza kuyaphila, nxa sokuza kwenzakala, ezabona ukubotshwa okuza kwenzakala kuntatheli izindaba. Sihlala sikukhuluma khonoko. Nanko sokuqalisile. Lokhu okwenzakale lamhla kutsho ukuthi khona asikaguquli kumbe ukuphucuka kundaba zamalungelo entatheli izindaba. Lokhu kutsho ukuthi isikhathi esizayo leso sokukhankasa ngaphambilini kokhetho uzatshiya amalunga ethu, uzatshiya intatheli izindaba ziphakathi kwelitshe lembokodo.
Iphephandaba leZimbabwe Independent libikwa liphomise udaba kumaviki amabili edluleyo oluthi iMDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai iyaxoxisana nenkokheli zebutho lamapholisa ensitha ngenhloso yokuzithembisa ukuthi kazisoze zilahlekelwe ngumsebenzi lapho uTsvangirai esethethe intambo zombuso ngemva kokunqoba ekhethweni olukhangelelwe ukwenziwa lo nyaka. Iphephandaba leli libikwa lithe njalo unobhala obona ngezomvikela kuMDCT umnumzana Charles Mutsekwa ubambe umhlangano lesiphathamandla sebutho umnumzana Constantine Chiwengwa labanye bakhe omnumzana Martin Chedondo lo Douglas Nkayaramba ngenhloso yokubancenga ukuthi bengakhokheli umvukela nxa uTsvangirai esenqobe umongameli Robert Mugabe kukhetho. I-Studio 7 ayenelisanga ukukhuluma noMutsekwa onguye njalo umphathintambo wokwakhiwa kwezindlu ukuze achasise icele lakhe. UChiwenga laye ulandule imbiko yaleli phephandaba esithi akula lamhlangano oke wenziwa phakathi kwakhe loMutsekwa njalo akakhangeleli kusiba lomhlangano onje phakathi kwakhe loMutsekwa loba esinye seziphathamandla ze-MDCT okukaqela laye uTsvangirai ngokwakhe ngalolu daba kwelakusasa. Iziphathamandla zebutho zihleli zivele zikubeka sobala ukuthi ngabasoze basaluthe uTsvangirai lanxa angaze anqobe kukhetho okugoqela bona oNkayaramba loChedondo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.